asithi thina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazafanisa ukuthi ukuthi kubafumaniseka bela macala athile abawethuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asisekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo kuzwakale ukuthi uwapha amacala abawethesayo lamakhothi lawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukuthi ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezizinto zabaphethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphela babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe njani. Mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba beshiye khona.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnangagwa kafisa ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khona?
Ayisikho lokho Gipsy. Imumo lo sifundile ngaloko kwenzakale izolo ungakhangela vele kwenzela kokuthusa amathako nokwaba kwenza ayisheke kutshengisele kulokuthula khona kwaba kokuthi okubona wakhangela into yokudlangudla made kusenziwa khona ngalithi bachaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuya maphi njalo uhulumende angazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi beseeseebebona ishuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leya into kajanuwari liyani eyadlulayo okwathiya khona izinto zonke zishabalele izikolo abantu balutha bayenzani konke lokhana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengiselayo ngokuphila abantu abaphila nxa bezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa mina sesitshengiselayo ngokuphila zange sithi ijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabelela sizihambele emgwaqweni sijele ama-placard manje laba abantu ababenzi khonokho kahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab senza jikijela izimoto etshaya uzumpo bekulala amawindi bekunjani bechisa amatala hayi lokhona niyokuthi ayibudlwangudlwango obungaphezu kwamandla and uhulumene ngaleza kuvume konoko ukunende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingajabayi zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalanjengo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.